Soku isika disendaba ku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walomukela ku Studio 7 ngesonto mhla 9 kuMfumfu 2022 ngoCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
We are concerned as a ministry of what is happening at ZBC.
Uhulumende uthi sebehlolisisa izikhalazo zezisebenzi zeZimbabwe Broadcasting Corporation ezikhala ngeholo eliphansi.
Lokhu ke yindlela ezamsiyeza ke etshonta ngayo ukhetho, yikho ke sikhuluma ngendaba yama-reforms.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuncediswa kwabantu abavote kukhetho lwama-by-elections olwenziwe izolo.
I-constitutionally ziyavuma ukuthi nxa kulabanye abangakwanisi ukubhala kumbe abangaboniyo kumbe abantu abayisigubhu abathize bayancedisa ukuvota.
Abakumandla le-ZANU-PF bathi ukuncedisa abavotayo kusemthethweni. Zalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi sebehlolisisa izikhalazo zezisebenzi zeZimbabwe Broadcasting Corporation esikhala ngeholo eliphansi. Umnumzana Kindness Paradza, umsekeli wohlangothi lukahulumende olubona ngokwethula kwemibiko, uthi balethemba lokuthi bazalungisa okuhlupha izisebenzi lezi. Ezinye izisebenzi zethu zithola amajumi 5 amadola $50 ngenyanga. Ngakho ke sesifikile isikhathi sokuthi bekhulume lomongameli Emmerson Mnangagwa ngababhekane lakho. Uphalaza uthi bazalungisa okubuhluphayo noma kanjani.
Ministry has seized with the matter right now and we are treating it as an urgent matter, but we are dealing with it. It's a labor issue and we are attending to it. We had meetings over the weekend, actually on Friday, about it, together with the Works Council, the representatives, and the board. And we are doing something about it. We are concerned as a ministry of what is happening at ZBC.
Umnumzana Kindness Paradza, umsekeli womphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko. Siphindeza xoxa ngodaba lolu lomnumzana Ambrose Sibindi, okunhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions.
Well, kuyinto elusizi ukuthi sizisebenze ze-ZBC ukuthi sifunukana ziyobona umongameli welizwe president Emmerson ngenxa yeholo eliphansi. Kodwa singananzelela thina vele kule ndlela esikhulumisana ngayo labakhathi bethu. Kulama-forums abekwayo ukuthi nxa abantu bekhala ukuthi imali abayisabeneli. Kodwa kuyadenza ukuthi uhulumende weZimbabwe ngama-parastatals eZimbabwe asho ngithi amalungelo esisebenzi ngoba nxa ukuthi umuntu ohola ama-$50 US ngenyanga. Jenny room nxa ulileda vele eyodwa i-more than $60 ukuthi kulefika. So kuyasithengisa ukuthi vele iseZimbabwe khona. Kodwa manje ze-ZBC yodwa sinanzela njalo ukuthi zinama-workers wonke ongakhangela ne-average. Balithwana ama-workers ongakhonvethi imali yarondi i-US dollars ebathele behola more than $80. Abaningi bangaphansi kwe-$80 naso sikhonvetha. Futhi sikhonvetha ngenali i-RBF e-reserve bank rate singakhulumi ngale emkambo omnyama. So kudingeka ukuthi ilizwe leZimbabwe selifika esigabeni sokubana umuntu oyisisebenzi ethele kanzima kusaphileka eZimbabwe. So ke sikho uhulumende labakhathi bonke sale banazo ukuthi ukuze ilizwe lithuthuke ebe lekwekwakugcinana izisebenzi ziphatheke kuhle. So ke kuyafanele ukuthi uhulumende athaye umthetho wokuthi abantu abahola imali engaka amakhampani abeziqinisa ukuthi afake imali efike kuhlala kusifane nesithile lokho singathina yi-minimum wage yikho sokungasebenza kuhle eZimbabwe.
Ye, singathi ke nxa sukhangela pho abantu baphila njani xa behola imali ephansi kangaka.
Well, abantu ukuthi baphila njani yikho kunanzelela ukuthi besikhathi le-production emsebenzini iyehla ngoba abantu babesebeqalisa ukudengisa ezinye izinto bangene kuvendini bathenge lezigqoko lezi ezindala ezibuya kuthiwa ngamadele. Abantu sebezama ukuhlanganisa ngithi impilo bekhona. Ngezinye iy'ndlela nzama ukuthi abantu uzathola ukuthi sebesehlile ukuthi bafake sibile i-effort yaba-100% emsebenzini. Lokho kuthole ukuthi i-quality yomsebenzi yehliya phansi, i-production yehliya phansi. Kodwa kufanele abantu baphile njalo. Abantu ukuthi bale-stress yikho bengavukele bezina. Siyo into enhle le. So kuthenza futhi abantu abagangileyo bathontele emsebenzini. Ubona i-corruption inkulu eZimbabwe because ayikhonokho. Abanye abantu abalungileyo bacina bengene i-corruption bengazama ukuthi alungise impilo yakhe. So uhulumende yalungise indaba yeholo eZimbabwe, alungise ezomnotho welizwe. ilungile ledola ukuthi alikhuleke isiyazo ngisho ngiyenza abantu bangasekhethe abahola njani kuzenza ukuthi ilizwe libe stable ezindamaikazi ngayisebenza asebenze kube le-4,000.
Umnumzana Ambrose Sibindi ukunhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions sixoxelaye ekobulawayo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuncediswa kwabantu abavote kukhetho lwama-by-elections olwenziwe izolo. Lithi imibiko eyethulwe ngabanye babo embere ngwale nyanga lapho okunqobe khona ibandla le-ZANU-PF iveza ukuba kulabantu abaningi abancediswe ukuvota. Umnumzana uStalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli se-CCC, uthi ibandla elibusayo lisebenzisa indlela zonke ukwenzela ukunqoba kukhetho.
Yasebenzisa indaba yokwethusela abantu lodlakela nendaba zokumishwa kwabantu kudla kodwa abantu ke baphuma besuka zivotela okujenga sithi i-vote share yethu iya-increasa ngomnyaka odlulileyo ku-2018 sisa ku-MDC sathola-ke i-vote share less than 35%, kathesi i-vote share yethu ikhwelile-ke ku-less than 50% okutshengisa ukubana-ke kulo msebenzi oyenzakalayo. Kodwa kufanele ukuthi siqhubekele phambili ukubana siyenze kakhulu ukubana-ke emaphandleni abantu bezwisise ukubana-ke inguquko iqakathekile njalo ukubana abantu bangayithuseli ukubana ungavotela-ke ibandla elingasozane uzabanzwa njalo kulamakhamera kuyinto esiyibone yayivele ipopula yekakhulu-ke emberengwa ukubana abantu kusetshenziswa osabhuku ukubana-ke abantu betshele ukubana hhayi kungaphuma ingasozane into ezizabalimaza. Siyakuzwisisa lokhu ngenxa yokubana-ke izani sembusweni ibusa-ke isebenzisa-ke udlame kodwa-ke ngo-2023 kuyabe kungaseli ukubana umuntu engavota-ke kuzavictimize ngenxa yokubana kuyabe sekulo hulumende omunye.
Siyabona njalo kuthiwa kulabantu abancediswe ukuthi bavote, wenzakalani khonapho? Liyakuthanda khonokhu kumbe lingathi ngakho?
Lokhu-ke yindlela izanu-PF-ke etshontsha ngayo ukhetho. Yikho-ke sikhuluma ngendaba yama-reforms, ngakhangela idocumenti esiyikhithileyo esifuna ukuhambisa-ke ezindaweni ezijeneyo indaba yama-reforms kangela indaba yama-assisted voter ngenxa yokubana iyasetshenziswa ukubana muntu nxa bengamtheni bemuthi wena kuhamba okhulu umuntu awukwanisi ukubhala njalo abantu nxa-ke ibe ngelizwe lokuzivikela ikakhulu emaphandleni bagcina befosa ukubana beyivotele izani okuyinto esinilungisa ikakhulu ngendaba yokubana emaphandleni silethe-ke abatsha ukubana befundisa abantu njalo lokutshela abantu ukuthi akula muntu-ke ongathaywa noma ukuthiselwa umuzi noma ukuncitshwa ukudla ngo-2023 nxa evoteleke i-TPT ngenxa yokubana njalo sekulo hulumente omutsha akula muntu ozaziphimayiza ngendaba yokuvotela inguquko.
Unumzana uStalo Siziba ukubandla le-CCC sixoxelaye eseHarare. Ukubandla le-ZANU-PF umnumzana Eliphas Mashaba uthi kuyavunyelwa ukuncedisa abantu abavotayo ngesikhathi sokhetho.
I-constitutionalis ziyavuma ukuthi nxa kulabanye abangakwanisi ukubhala mntu abangaboniwo kumbe abantu abayisigogo abathize bayancedisa ukuvota kodwa ekuncediseni nomali i-process kuyabizwa amapholisa abe khona kuyabizwa ama-polling agents ama-different political parties to kind of close witness into ezinjengazonezo akula muntu oncediswayo ekuzala abantu abakhangeleyo yiprocess ekhona elizweni la. So njalo kanti bangaki uthi sengaba yibo abangawinisa i-ZANU-PF abo baningi kangako abantu bangikhona ngabantu abalutshwana abadala mosi ngakho-ke hhayi ivele thina siyakwazi ukuthi i-opposition yethu akula lapho ethe yona yanqotshwa ingakhali ukuthi kuqinile kodwa singaba abasinqoba khona phela zesikhali ukuthi basiqhilise siyavuma ukuthi basinqobile uhlupho lungazi khonapho.
Ye, so siyezwa sibili bathi ha vele i-ZANU-PF ivamile sibili emaphandleni ukuthi uzokuthiwa labantu abakwaziyo ukuzilobela ukwenza into ezinjalo lokuzivotela badonswa ngamakhala uzokuthiwa utsho ukuthi vela wenelisi. So khonokho-ke yikho ngani uyahlupha abantu?
Umbuzo wami lokho buyela khonapho ngabantu abangaki kanti ngakwakambeshwa ukuthi i-ward yomrombo constituency yonke singaba abantu abangakwazi ukubhala akwenzakali njalo engakwazini ukubhala kwaphana nxa bebhala akusithi bonke abantu abanabavotela i-ZANU-PF. Umuntu uvota lapho athanda khona. So nxa abantu bevota bethanda i-ZANU-PF yikho lokho yikho siwini.
Yes, ungathi-ke nxa sikhangela futhi ngokhetho lolu siyabona ukuthi ibandla lenu linqobile. Ungathini ngokunqoba kwalo kulambo-ke emberengwa le nyanga siyakwazi zazingaphansi kwebandla lenu futhi?
Ye, ukunqoba ukuthi kathethi njengapho vele sesiku-election mode sizabe sokhe sinqoba yebo ye naphanda naphaya kukhona okunye kuyabe kungahambanga kuhle kithi siphezu kokulungisa ukwenzela ukuthi izigwenxa ezizayo zingaphinde zenzakani ukuthi sidonete nje amasithi ko-opposition unqoba sivele singakanqobi.
UMnumzana Eliphas Mashaba lilunga lebandla leZANU-PF besixoxa laye ekobulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELiRussia selilinde ibholoho elikhulu elixhumanisa ilizwe leli lesabelo seCrimea elasihluthulela eleUkraine. Lokhu kulandela ukubhonjwa kwebholoho leli ngabacatshangelwa ukuba badlelana leUkraine. Batshengisele kule Melika izolo abantu abaningi abakhonona ngokuvinjwa kwabantu abafisa ukusikhipha izisu. Bathi umthethondaba weSupreme Court wavimba lokhu kawethulanga isinqumo esithakazelelwa nguZulu. Kodwa ke kulabanye abathi bayakusekela okwenziwa yiSupreme Court. So isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Wilson Mathe ohlala esigabeni se-Insiza South uthi ophethe ubuduna bakomafu owamanje obathwalise amagabha avuzayo asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lodaba amahubo mafu ubengaphenduli umakhalekhukhwini. Nanti udaba esiluthulelwe ngumathe.
Bafaka amasebhuku so amasebhuku lawa amanye akhona ngamasela amasela enkomo abanye ngalawa esijali babiza ngokuthi ngongcoza ama-neighborhood. So bafakana ubusebhuku wakhona kukhanya okunye babuthengwa ngezinkomo amasebhuku wakhona sasesikunazeka ukuthi i-structure sezani. So la manye amadoda ukugoqela mina sakuyalo kwinto lokuyana asahluphana sae safika endimathema sisukela ngapha esigabeni sethu kusiza lobuhle lapha eInsiza South khonapha Ward 9 ngumdlisa yena i-inspector senduna asuka lapho sasafika ku-DA. U-DA leyo wakhanya sisekela wazobuya kundodalwana yena induna wabiza umhlangano esesiyafaka ngabona wafaka abafika 10 sibili ngoba kithi lapho olosebhuku oyedwa kugcina sifaka amasebhuku amanye amabili. Yeli sasikhethile thina esesibabona ukuthi bangasimela. Sathi senze kanjalo, yena olokwakhe ayevele emfuna, wafika wakrash into leyana. Leli lo omunye wangkhona esesimthethile, bamfaki nantiwa kumbe kulezi mali azibhadalayo. So-ke, lo omunye ongathethwanga lowo wafaka uwentani. So sasesibhala thina ukuthi kade abayalayo yena lo sibhuku ngobani. Sasesibhala amabizo-ke lamanye amadoda ithink sasibo 7 or 8 khona lapho sabhala amabizo kuthiwa siyafuneka enduneni kuthiwa umeye segwezo thina sisayanga. So ngahlala-ke laphana ngandiyime ngusuku ngoba sezenithola lama-anonymous calls lapha. So sebesithi mina ime ngixhwalisa abantu esigabeni yazi mina ngingumuntu olesithupha esingu-41 eselipane esingase-21. So-ke yime sengixhwalisa abantu labanye esigabeni sebekhuluma ukuthi akunjalo-ke abantu mhlawumbe njengokungethemba lo omunye sobhuko owathethwayo wangkhona wayesesayidini lami abantu basebesithi hhayi basebengithetha bathi mina ngibe ngumsekelo wakhe ibe uchairman. So khonapho-ke kwaba yindaba lani esihluphayo ukuthi kanti umuntu kuyolikufake njani yena nguye umuntu ophambanisayo nokhansila okhona ukuthiwa umsipurizin ukhansila laye ngani vele sihlasikilashani isikhathi esiningi ngoba ngiyakhontesta sometimes 2018. So umuntu nje ohlale emfakilihle laye mani engahlangana lapho ahlangana khona labantu bona labo ukhuluma ngegama lami ukuthi lo nguye umuntu oyidoti laphana esigabeni ophambanisa izinto. So-ke
induna yona ngwayo ilelungelo bani lokuthi ifake abantu ingakhulumisananga labantu ezigabeni.
Yikho senza mudinga wathi kokhona yikhomandi nxa sifuna lokho sihambe balamaloya bona uhulumende azawukubeka ubali ukuthi yena uzayikhampeneli zanu-PF wine ngoba kwakulo khansila wathi yena ukhansila lo uzamlokhuzela yena abantu abantu bahlukunyeza lezi mali kuyakhikhisa izimali akuningi nje izinto okwenziwayo khonaphana abantu abahlalanga kahle sithi lokho eqalileyo uJakhoko na abantu baphele njalo.
Umnumzana Wilson Mate uhlala esigabeni seInsiza South. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Sika sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama ngotungamili nkumo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Zihlobo zenkosi ngithemba litshone kahle ezindaweni zenu lapho elitshone khona kumagumbi amanomhlaba. Sibonge lolu suku lwanamhlanje njalo sibonge lomsakazi lo. Lomsakazi wakhona abasinikeleli thuba lokubana sihlangane ehlelweni lolu lokuvuselela umoya. Namhlanje sizabala ke encwadini yezaga 18 iverse lika-20 izaga 13 sithole ilizwi lethu endimeni yamashumi amabili. Ufundela kanje, ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha, kepha umngane weziwula uyashoshozelwa yizo. Ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha, kepha umngane weziwula uyawushoshozelwa yizo. Ilizwi leli liqonde ukusixwayisa ukubana sizinanzelele ukubana nxa sisaphila emhlabeni kambe labo esihambisana labo ngabantu abanjani na. Umuntu ohlakaniphile kade navele ngumuntu onjani. Ukuhlakanipha komuntu ungazake nje ukubone ngamehlo ngokukhangela umuntu, ngoba ukuhlakanipha kusuka enhliziyweni lengqondweni yomuntu, kubonakale ngezenzo, kuzwakale lamazwi akhulumayo. Namazwi akhayo enza impilo yalowo yena okhulumayo lalaba abamlaleliyo zibe ngcono. Umuntu ohlakaniphileyo uyalala lobuthongo behle ngubana uyabenze izinto ezibonakalayo ezizwakalayo ubana ngesihlakaniphileyo. Wena ke uhamba lo muntu onjani? Bakhona abantu abavele nje bazikhethele uhamba leziwula. Umuntu adele into enhle, umkhangele, umbuke, uzibuze, umangale ukuthi kambe vele ubesithi wenzani. Ngamazwi avamileyo lawo emlonyeni yabaningi nxa sokubonakala ukubana umuntu akwenzileyo ngakula kuhlakanipha. Kuyafana nje sithi egumeni abantwana abanye badela ukuhlakanipha babe yiziwula. Ukuhlakanipha yiwuhlonipha abazali, hlonipha abafoweni, hlonipha umakhelwane, hlonipha umphakathi. Yikho ukuhlakanipha lokho wenzela ukubana lanxa uphila ungangena ebunzimeni bempilo babe khona abazakusiza, ngobana besazi ukuthi uyahlakaniphela impilo, uyaziqoqa, uyazibutha, uyazibamba, uyazigwema kokuningi. Uhamba labahlakaniphileyo uyawazi khona lokho kuthi nxa kuvela amathuba obubi abangelwa yibuwula leziwula awabalekele lawo mathuba, ngoba esazi ukubana ngawamakhi ngawamenzi muntu. Yikho lalapho esihleli khona abantu basibiza amagama atshiyeneyo, hashi ngobude ngobufitshane ngokuzaca kumbe ngokukhuluphala kwethu kumbe ngokuguga kumbe ngobutsha bethu, kodwa babona ngezenzo bezwe ngendlebe amazwi aphuma emntwini ohlakaniphileyo. Ohlakaniphileyo uhamba labahlakaniphileyo. Lezi zathu uyabe zibona zisobala ubana lokhu kuhlakaniphile lokhu yibuwula. Nkulunkulu asisizeke ngamunye ngamunye sihlole labo esihamba nabo ukuthi sihamba labahlakaniphileyo kumbe sihamba leziwula na, ngobana ubuwula buyisinengiso hashi unkulunkulu kuphela kodwa kithi sonke. Asikhuleke babathi pengcile, sicela ubana sisahamba emhlabeni sihambe labahlakaniphileyo okuyisibusiso emphakathini laphambi kobuso bakho. Amen.
Lolo kulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungadinwa lakusasa. Wezemidlalo nansi impumela yemidlalo edlalwe namhlanje eZimbabwe. Dynamos 1 Wawa 0, Chicken Inn 2 Highlanders 2, Cape United 1 Cranbourne Bullets 0, Triangle United 1 Yata 0. Kusenjalo umqeqeshi olodumo Alibaba Dube uthi ukufanisa abadlali bakulezi nsuku lwangukapteni weqembu lesizwe uPeter Ndlovu. Izifiso zikaThemba lo amukela. Ithathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usibhalo ludaba.
Dube ubekhuluma emkhosini wokumbonga ngomsebenzi wakhe awenze esebenza la iqembu le-Highlanders kanye lamaqembu abasakhulayo amela ilizwe oqoqwe ngabeZimbabwe Football Forum. Udume ngokuba nguye umqeqeshi ololongi abadlali abalodumo ababalisa uMadinda, u-Adam kanye loPeter Ndlovu, njalo uthi akujiphanga ukuthola omunye umdlali ozadlala njengoPeter.
Hayi, kulozaba njengoPeter kakazalo. Kukhona inxa yekhona ezazalo ozaba njengoPeter. Akula mfana ongayidlozedlula uPeter lapho eBoreni. UPeter udlala i-Highlanders emncane le-15 years. Wambo wadlala emazweni. Ndi ngakutshela mina nje abathini sihambela boPeter abathini lapho sasidlala khona kwakula ama-grounds ayengu 8 ama-grounds. Ama-queue ayifika akhangela ukuthi Zimbabwe Highlanders. Siyafica sezingena e-grounds siyadlala, siyafica sebegongolozile ama-queue. Belanti kuzobona uPeter kuphela. Waba yi-player of the tournament, waba yi-top goal scorer. Saku 5 aside wafaka same thing, waba 5 aside sayifundela khona sasingayidlali vele. Basafuna sayenza 2 teams sajoin 5 aside. Ufinal sadlala sayisoto. Zoku yi-Highlanders kodwa vese Highlanders. Kwakulo A lo B. Eh, ngathi bayu 7-7. Eh, ucinga sizidlala ifinal sokuyithi zonke. But we have Peter here with us. Waba yi-player of the tournament, top goal ku 5 aside. Sasuka lapha saye Wales landelana amalo amabuses azinga ngu 30 belandela ama countries wonke. So kusiyadlala ka Emirates tournament. Ngalo uPeter Ndlovu top goal scorer khona ngale lokuzini. But bonke befuka uzomaka yini. Ngothi umakhiwa ayokuchiya la nge-speed vele.
Udube uthi umoya uNdumiso Gumede udlale indima enkulu ekuphumeleleni kwakhe ukuba ngumqeqeshi ohwatshe abadlali ababelodumo bedlalela iqembu le-Highlanders.
Gumede waye ema-juniors e-Highlanders, waye wenze abaphezulu kakhulu. Because remember one day siyadlala i-final eMaswingo, dlale Maswingo United, ama-juniors under 15. Usadlala u-Adam. Ugumede samchiya la, sina sihambe kuseni. Wathi behlohle iphezulu goal uGumede sathi athamski esekona lesefikile lamajuna zedlala khona wayalandela uGumede basikhathe uChairman ngabazi uGumede wayehomazi uAdam uAdam elesikile 15 years uGumede wayesemazi engChairman.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Football Forum uTerence Malunga uthi isifiso sakhe ukuba bonke abadlala indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo wenguqu bebongwe besaphila, njalo uDube bekufanele ukuba beqale ngaye.
So essentially the idea behind us being here is to honor
him. Silapha ngoba sizokupha inhlonipho umqeqeshi olodumo ongubaba wethu, njalo oyingqeqesha mina kumaqembu abasakhulayo amela ilizwe. Waqeqesha abazali abaningi abasabelela umhlaba wonke, njalo abanye babo baludumo olumangalisayo. Sikubone kufanele ukuba simbonge esaphila.
UAlibaba Dube uqale ukuqeqesha amaqembu abasakhulayo weqembu le-Highlanders ngomnyaka ka-1973. Uke wasebenzela amaqembu abalisa ele-Valencia elibumbe ndawonye lomuyi uLucky Dube, ele-Rail Stars kanye lele-Bulawayo City. Khathesi leqembu lakhe le-Alibaba Foundation, njalo uthi abadlali bakhe abakhulisayo bayamsekela ngendlela ezijiyeneyo ukuze leli qembu liphakame. Le Studio 7 ngoBulawayo inguJoseph Njanji.
Kwezaba jazz lo mculi othuthukayo.
Angibonga ithuba mhlonishwa, igama ngu-Admire Ndiweni. Ngizalwa eNkayi esigabeni sakoSivalo ngaphansi kwenduna uSivalo uMahlangu Godoma. Endaweni yomculo lapha ngingasho ukuthi kule industry ngingene ngo-2016 kodwa ngidlala delete lokuqala liphumela phiyana ngo-2018 elesihloko esithi Isala Kutshelwa. zazophinda njalo ngo-2019 ikusasa lempilo. Ngo-2020 asikhiphanga ngezizathu ezithile ezazisehlela umfowethu wayelimele. Kusho ukuthi uma esephuma lapho ekulimeleni ke wasetshintsha yena wayenza umaskandi, yikho sensala ngingedwa ngapha ebahlangene Super Sounds. Ke iqembu leli bemfisa kakhulu ukuthi likhuphuke, kodwa abalandeli esinabo ngabantu abangakwazi ukuthi basixhase ngendlela. Abanye angeke ngibagxeke bonke, abanye impela hayi bayenza kahle. So ke sine-albhamu ekhona manje ethi Umlobi Wendulo eyiyo esahamba. Besacela kakhulu ukuthi abantu besixhase ngoba nje umnyaka usuphelile unje. Next year futhi nje maduze sizayethula enye i-albhamu elesihloko esithi Izenzo. So yilokho engikuphethe.
Siyabonga kakhulu ke Jakalekazi kufisela inhlanhla singakagqibi usihlelo lwanamhlanje. Wothi sikhangele ebesilazo. Uhulumende uthi sebehlolisisa izikhalazo zezisebenzi zeZimbabwe Broadcasting Corporation ezikhala ngeholo eliphansi. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuncediswa kwabantu abavote kukhetho izolo olwama-by elections, kodwa abakubandla le-ZANU-PF Party ukuncediswa kwabavotayo kusemthethweni. Sikuqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalisayo umthembo Sithemba uKips Dube lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.